Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 13 Nhlangula 2023 ngoKeep Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
MP abhadale 1000 years. Isukaphi imali enenge kangaka? Because iZimbabwe ayina ma industry. iZimbabwe industry ikona ngekuthengisa iairtime, yekuthengisa imbida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i $20,000 for presidential heads. And the constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama opposition afandwe namanye ama organizations angaphandle.
Amalunga edale parliament abebandla eliphikisayo LSPCC athi lelidale kumele libhange ukuhluzisisa udaba lokwehliswa kwembadalo ekhangelelwe kukhitshwa ngabafisa ukuncintisa ukhetho oluzayo.
Namhla sikhona lapha egwabalanda sibuthene singabantu abaphila lesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungela mbadalo.
ELeZimbabwe limanyanele lamanye amazwe namhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elitshiswa lilanga ese-albinism olo World Albinism Day. Wayengumongameli wakwelimelika uMnumzana Donald Trump wethiswa amacala afika phose angamachumi amane 37 ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eFlorida namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga edale leParliament abebandla eliphikisayo LSCC athi lelidale kumele libhange ukuhluzisisa ugwalo olulotshwe yiCommittee yeParliamentary Legal Committee olukhuthaza ukwehliswa kwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe oluzaqhutshwa lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho ukuza ngesikhathi amabandla aphikisayo esithi inhlawulo yabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe iningi kakhulu, ngakho-ke ayisoze yeneliswe ngabaningi phansi kwesinqumo esesithathiswa i-instrument 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokuthi ngomongameli kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola emelika 20,000 kuthi labo abafisa ukuba ngamalunga edale lephalamende bavamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola emelika $1,000. Inkuthazo kabithile igcizelwe ngummeli wangecentral kuleli dale uMnumzana Daniel Molokeli yena othi imali le iphezulu kakhulu.
Namuhla kudale lasephalamende eZimbabwe omhlonitshwa uTendai Biti Harare East uyenze lokho okuthiwa yi-point of national interest ecela ukuthini iParliament of Zimbabwe ikhangele udaba impumela evela e-constitutional court esingathi sahlulela se-constitutional court esenzakale ngolwesihlanu lapho i-constitutional court yaseZimbabwe ithe yona lokho kade kucelwa iZimbabwe Electoral Commission kulabo abafisa ukukhankasa esingathi ngesilungu ama-candidates kumele babhadale izimali.
Lokhu kusekelwe ngummeli weBinga North edale ePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda esithi imali le yenza kube lobandlululo kwezombusazwe.
Ukuthi iParliamentary Legal Committee ihlezi izolo siyayazi impumela yabo kodwa sikayikhiphi ngenxa yokuthi sifuna ukuthi ibuye izokhitshwa ke phakathi kwedale leParliament bese kusiba ke isikhathi sokubana abameli babantu abangameli abalemali kuphela kodwa abamela umuntu wonke bayenze ukuthi umthetho lwana kube umthetho kabantu bonke.
Kodwa umphathi ntambo wezomthetho uMnumzana Ziyambi uthi limali izakwenza ukuba abantu abafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abazimiseleyo ngokupheleleyo.
I think by now they've sorted it out. What transpired was very simple. When the statutory instrument was issued, the normal procedure is it becomes operational. But Parliament, through the Parliamentary Legal Committee, must sit and look at it to scrutinize whether it's constitutional, it complies with our laws. But before they did that, somebody went to court. So counsel to parliament, our lawyers for parliament, as well as they indicated that, in fact, parliament indicated that they can't proceed because the matter is before the court.
The parliament is the one who ngomthetho iParliamente isebenzisa iParliamentary Legal Committee kumele ikhangele ukuba lokhu kusemthethweni na. Bengakenzi lokhu, omunye umuntu waya edale lomthethwandaba. Bebemise ukuba udaba lolu belisemthethwandaba, ukutsho uZiyambi Ziyambi. Kodwa umnumzana Herbert Jamuka ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli phansi kwebandla le-People's Unity Party, PAP, uthi linhlawulo izakwenza ezombuzazwe zithinyelelwe ngabale mali kuphela.
MP abhadale 1,000 US. Isukaphi imali enengekangaka? Because iZimbabwe ayinama industry. IZimbabwe industry ikhona yekuthengisa i-airtime, yekuthengisa imbida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i-$20,000 for presidential head? And i-constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama-opposition afandwe namanye ama-organizations angaphansi.
Lokhu kuza ngesikhathi umthethondaba we-constitutional court unikeze idayi lephalamende umhlaka 16 Nhlangula ukuba lihluzisise udaba lwenhlawulo le ekhanya engasoze yeneliswe ngabaningi abanesifiso sokuncintisa kukhetho lwalonyaka lokudinga amakhansila amalunga edayi lephalamende lomongameli welizwe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umnumzana Divine Hobe ofuna ukuncintisa kukhetho waphaneka udaba lolu emthethwandaba esithi imali leyi iningi kakhulu. Idale lephalamende likhangelele ukupha umbono walo ngemva kokuba ugwalo lwe-PLC committee solubekwe phambi kwedale ukuba litsho ukuba imali lezi zehliswe na loba hatshi. Ukhetho lweZimbabwe lukhangele ukwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Amabandla onke aseqalile ukukhankasela ukudinga usekelo. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlozolozi Ndlovu.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe namuhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elithiswa lilanga ese-albinism ele-World Albinism Day. Abaphila lesimo lesi bakhala ngenhlupho ababhekane lazo ezibalisa umkhuhlane wemvukuzane lokubandlululwa ngumphakathi, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kulenhlanganiso ezithile eziphathisa abantu abale-albinism elizweni abaphuma emulini eziswelayo ngokubapha usizo lwamafutha okuvikela ijwabu labo ekutshisweni lilanga okugcina kubangela umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labo kuyadingeka njalo ukuthi bathole amangilazi ngoba bevame ukuhlaselwa imikhuhlane njalo yamehlo. Unkosazana Sharon Gumbi ophila le-albinism ongumqondisi we-Princess Safety Center Foundation eluveze kobulawayo uchasisa abakwenzileyo ukunanza ilanga le-Albinism Day.
Namhla sikhona lapha eGwabalanda sibuthene singabantu abaphila lesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungela mbadala. I-sunscreen lotion le iprovidwe kithi yinkampani okuthiwa yi-Zimplats. I-Zimplats sinikile lathi mahara. Ngakho siyanikeza namuhla wonke umuntu ophila le-albinism for free.
Unkosazana Yolanda Mpofu olomntwana ophila le-albinism uthi ingane yakhe iyabandlululwa.
Anganakumswana nakahle nje ukuthi babe sithi hey mntwana lo ngundofa, he walala lakondofa. So vele nje kwaba lo nganitha hayi, so umuntu vele ongunceda ngisisi wami vele, even lo muntu obengenzelelayo vele wahle wangisacala. So vele umntwana wahle waba ngumntwana kagugu, sincediswa ngisisi wami isikhathi esiningi niyobe ngincedela ngamafuthi nala afunakalayo ukuthenga njalo angabi lezilonda. So khathi singiyathaba nje ngiba nithe ngibona vele yami kugroupu nje befakile ukuthi sesilo hlelo abangasincedisa ngalo. Nami ngithabile ngathi ngona ngifike, hayi sengibonile sibili ukuthi hayi ngathi abantu laba ngabantu abamukelelwe abakhangelelwa kahle ngabanye abantu.
Unkosikazi Caroline Gwinda oleminyaka engu-41 ubonga isipho samakha avikela ukutshiswa lilanga phecelezi i-sunscreen.
Amafutha lawa bengivele ngiwathola, so ayasinceda like for ilanga nxa ilanga litshisa li-prevent ukuthi singabanjwa yi-cancer. Kuyasinceda ngoba ilanga kushisa kakhulu singagcoba i sunscreen ngoba ngoba wona ngwawo amafutha lawo they are very expensive so must wathola so kuyasiza ayachiyana kwezinye indawo athola ama $10 $15 kusiya ngama SPF because kulama SPF 10 SPF 30 SPF 50 so the higher the SPF ikho akusiza ngayo and higher the SPF the more expensive
unkosikazi Mary Ndiweni wase Harrisville othole amafutha uthi isimo sealbanism alaso sizadala imvukuzane yesikhumba
yimi ngama balabala embaleni lasengalweni lasentanyeni bathi khona it's caused by the UV light ngibese ngahamba emadokoteleni bathatha wonke ama test but it's going to lead into skin cancer nxa sekuphume kakhulu kubuhlungu kubuhlungu akulumi but kubuhlungu iskin siba buhlungu sibili I wouldn't know my guess I need something very soft so that is I was just using Vaseline I've tried all amafutha kwangehlula ngiyathaba sengifuna ukuya ngike ngicontinue ngayo nale I've been looking searching for this for a long time so nte ngubona ku group ingathi no matter ngikhatshana ngizafika kuphela
inani labantu abaphila le albinism eZimbabwe izinkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa 70,000 kuthi emhlabeni jikelele oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezilichumi lasikhombisa 1 in 17,000 elalesi simo abenhlanganiso ezilwela amalungelo abaphila le albinism bacela ukuba imuli zingabandlululi abantwana ikakhulu abazalwa belalesi simo kodwa babasize ezimulini ngokubatholisa impahla ezibavikela elangeni ezinjengengwani amangilazi amafutha okugcoba ama sunscreen njalo bengabavimbi ukuya esikolo lonyaka usuku olwe World Albinism Day luhamba phansi kwendikimba ethi inclusion in strength ngimele umsakazo we studio 7 ikobulawayo eluveve ngingu Anastasia Ndlovu
Kulesizalwane seZimbabwe esimiswe emthethwandaba kwele South Africa namhla ngicela ukuncedisa ukubaleka ejele komdlwenguli lombulali owaziwa kakhulu kwele South Africa uThabo Bester kubika uThuso Khumalo.
Eveza oweZimbabwe lo emthethwandaba kamanje Bloemfontein esabelweni seFree State umtshutshisi uthe wetheswa icala lokuncedisa uThabo Bester ukubaleka ejele. Umthethwandaba uzwe ukuthi uZanda Moyo oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wadala amacala amane ekubalekeni kukaBester ejele. Isikhulume seviyo labathutshisi esabelweni seFree State iNational Prosecuting Authority umnumzana Peladi Shubing uchazele abezindaba ngamacala abhekane lomoyo.
Well, at the moment he is facing 4 charges.
Wetheswa icala lobuqili elokuncedisa isibotshwa ukubaleka ejele elokugcina isibotshwa lelokubamba isidumbu ngendlela engekho emthethweni.
And the last one assisting an inmate to escape from lawful custody.
Wabona ukuqoqa kwenhlelo zehlanganiso yesisonke People's Forum efuna kuxotshwe abaselizweni ngokungekho emthethweni umnumzana Freeman Bengu uthe yikho abahlala bekutsho ukuthi bunengi ubuganyi obudalwa ngabantu bokuza.
Indaba yama foreigners, illegal foreigners especially in South Africa commit a crime. Hayi lezi zinto sesizijwayele thina sesiyabheka nje siyazi ukuthi you know most of ama crimes ama gruesome la South Africa into singakaze sizibone. Sizibona from ama illegal foreigners. Ama Zimbabweans aku number 1. And unfortunately khona nala amaZimbabweans alright but then asayiboni kanjalo thina sesibona ukuthi wonke amaZimbabweni mawuze la eSouth Africa azowenza icrime azokhomitha anyway indlela ukuthi bangenza imali ngayo.
Loba kungakaziwa ukuthi umoyo ulecala kumbe hatshi izalwane zeZimbabwe sezisole kakhulu labo abafika kuleli baqale kudala amacala. Isizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla sebandla lePAM umnumzana Cosmas Ncube uthi lokhu yikho okwenza bonke abeZimbabwe babonakale njengezigangi.
Siyaxwayisa kakhulu abantwana nabafowethu wonke nje abakwamthwakazi ukuthi bengazitholi sebethinteka endaweni eziningi ezingcolisa ibizo likamthwakazi ezingcolisa ubuntu bethu. Ibuchapha babantu bakithi singazi sizitholi sesingenele endaweni eziningi. Abanye abantu abakwazi ukucabanga bathi ubugangi lobugebengu obenziwa ngabantu bakithi siyisigebenga sonke.
UThabo Bester wagwetshelwa udilika jele ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula abesifazana ababili wabulala oyedwa. Waziwa ngokuthi i-Facebook rapist njengoba abesifazane laba labanye azama ukubadlwengula nokubabulala wayebakhombisa enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Facebook. Ngesikhathi baleka ejele eMangaung esabelweni se-Free State, wachiyachise isidumbu eselini lakhe okwenza iziphathamandla zakholwa ukuthi uzibulele ngokuzitshisa. Kodwa ke kucine kuvela ukuthi uBester okukhanya ubelezimali eziningi ufumbathise abantu abaningi kakhulu okwenza kwabalula ukuthi eyisibotshwa alethelwe isidumbu eselini lakhe asitshise aphume ahambe. Intombi yakhe ongudokotela uNandipha Magudumana wetheswa icala lokudlala indima enkulu ekuqoqeni lokuletha isidumbu esatshiswayo. Abomthetho bacina befumana ukuthi isidumbu esatshiswayo ngesikamnumzana Kaseko Bereng Mpolo, yena olemuli esisidla amahabulo esithi waqala wabulawa laye ukuze isidumbu sakhe siyetshiswa ejele. UBester lentombi yakhe baze bayabanjwa sebeseTanzania, osekwenze kwabotshwa abantu abaphose bafike ichumi abathinteka ekufohleni kwakhe kukoqela lowezimbabwe no. Umoyo utshela umthethwandaba ukuthi uzakhuluma lemuli yakhe ngodaba lokudinga igqwetha elizamela kule cala. Umantshi uthembisile ukuthi nxa ezephenduka ukuvela emthethwandaba kuzabe sekulomtoliki wesiNdebele. Melesuru 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguTuso Khumalo.
Sizwezwela kwamanye amazwe. Owayengumongameli wakwele Melika Mnumzana Donald Trump wetheswa amacala afika phose amajuma amane 37 kukhangelelwe kumiswa emthethwandaba eFlorida namuhla. Abezindaba abeReuters babika uba wetheswa amacala okuphatha okungekho emthethweni amaphepha kahulumende ayimfihlo esesukile esikhundleni sikamongameli. Amaphepha la akuqela aveza ukusetshenziswa kwezikhali ze-nuclear kanye lokuhlasela ele-Iran lokunye. Wetheswa njalo lamacala okuqamba amanga kulandela ukwala kwakhe ukuba kulamaphepha ayimfihlo emzini wakhe. UTrump wahambisa amanye amaphepha engakayitiswa amacala la emapholiseni ensita i-FBI. Kukhangelwe ukuba uzaphika amacala awetheswayo. Ubotshwa kwakhe sokuzondise abalandeli bakhe abathi ubotshelwa ukuthi ufisa ukuncintisa kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademokrasi labanye bathi uTrump ugangile ngakho ke kumele abotshwe. Uzihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi Rafael Mtombeni ohlala eDallas, Texas.
Sekufikile sibili ukuthi kusesiya sibili ukuthi ayethonisiswa. Lokho besingathi siwumelele kodwa singakwazi ukuthi kuzani.
Kuyini okwenza utsho njalo?
Ukuthi ngitsho njalo ukuthi kwabonakala phalaphana nxa abomthetho laba be-FBI bemhlasela laphana eMenoloka bethola amaphepha lana afihlakeleyo. Kwahle kwakhanya ukuthi hayi lapha kuzaba necala.
Abakubandla lama-Republicans bathi ukubotshwa kwakhe kungani akuhambi kahle. Bathi kungazani ke umongameli Joseph Biden wenza lokho senzela ukuthi anqobe ukhetho oluzayo. Kungakho njalo.
Hayi silo qiniso lonelo. Angikholwa ukuthi liqiniso lelo. Bayavala nje into abayibonayo labo ukuthi iphambanisekile. Ungalalela kuhle nxa bekhuluma lo ndoda uBarr. Ukhuluma into sibili esegcekeni ukuthi akukho lokho ungathi kuthiwa khona uTrump ufuna ukubandezelwa ukuthi mhlawumbe angabe uwini ukhetho kumbathini. Kulicala elisegcekeni nje libonakalayo ukuthi amaphepha lana ubengafanelanga ukuthi abe lawo emzini wakhe.
Bekungele yini enye indlela engenziwa njengoba ubaba lo wayengumongameli welizwe ukuthi kuphela kupholiswe kulaba bama-Republicans abacabangela ukuthi kwenziwa ngabomo lokho?
Nxa kungenziwa njalo kuyabe sokufitha ukuthi phela umthetho awusekho elizwe, ngoba kungenziwa ukuthi khona kupholiswe into eqinileyo esegcekeni ebonakalayo, ngoba bamzama izikhathi eziningi ukuthi bambalele bamtye bamtshele bamncenge ukuthi kawalethe amaphepha lana kazanga kwenze futhi so okunye obeza kwenza kuyini ngaphandle kokuthi basebenzise umthetho njengomthetho njengakhona lokhu mina ngokubona kwami ngibona ngathi akusizi ukuthi kwenziwe ngathi kuphoziswa ama-Republicans endaweni okufanele ukuthi ikhangelwe njengento elidala
ye kodwa ubona njani udaba lolu luyaphela njani njengoba esethiswa amacala wonke la
udaba lolu luzaphela kodwa-ke luzathatha isikhathanyanyana ngoba bazazama ukuthi ludonsa inyawo lungaze lohamba amasinya bona ama-Republicans lama-lawyers akhe uTrump wenzela ukuthi nxa ewinile uba ngupresident kanti sebuye gqoka futhi isigqoko lesiyane sokuthi ekhanda lakhe esokuthi asathonisiswa kodwa-ke nxa eluzile luzaqhubekela phambili luzamngenisa enkantolo lo
umfundisi Raphael Mthombeni sizalwane sezimbabwe esihlala eDallas Texas kunapha emelika abantu emaphandleni bathi bathwele nzima ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe bathi kayisathengi lutho imali yakwaleZimbabwe. Uyakhala unkosikazi Nokuthula Adonsi ohlala esigabeni se-Avoka e-Insiza ngesikhathi idola lemelika lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lantathu 13,000 Zimbabwe dollars emkambo wensita namuhla.
Sokusebenza njerabisi lapho ikhona ileli isebenzayo akuphileki avele nje ukuphila kwakhona yilokhwana okokuthi nje ingathi ukuthi sekusingazihamba khona le makhaya siyo laba ababilileyo sithola lathi ababilileyo kungathola nje kuyimali ethenga ukudla kuphela vele sebenzela ukudla khona kulezi zinto
kuthi abasakwazi abakwenzayo eZimbabwe
kuyadura okusirayo vele zikhwela deli namuhla uyahamba uyothenga ulutho sasa kuthola kuyeyiprize and fokungani ama-prize aphela kakhulu ngentengo ye-r t g s kumbe i-vold but akusafani akusenjalo but esizinbuyeki esinto sezidura kakhulu esibili ngoba i-cooking oil layo sibengayisabangeni kungesithi-ke kuma-5 dollars something aku vele into sezidura sibile kunjalo bengibuza nje omunye eshopu lakanjani ukuthi ngithenge nge-r t g s yampela isoko nanxa ukuthi ngithenga nge-r t g s i-5 kgs abayi-98,000 ukuthi sasithenge i-5 kg yebhuku i-10 kg yebhuku manje
lokhu kusekelwa ngumnumzana Jeffrey Juma ohlala ejimila etsholojo
into engikhuluma ngayo ngomumo nje esiphakathi kwawo kalokhu idola lezimbabwe nje lisiwa kangaka akusaziwa lokuthi abantu bazaphila kanjani futhi wesindaba letsholojo esihlezi kiyo ibhondi vele kalikaze lisebenzi hhayi abantu sithwele nzima abantu sithwele nzima abantu siyehluleka lokuthi vele siyakwenzani isinkwa sikhwelile isinkwa isiyi-15,000 bond RTGS abantu babelimileyo ukuzimbambayela khonokho yikho nje abantu bavuka benatha ngokuthiya abanye abalapho kodwa ongelakho-ke kumdedanela esinkweni esivele singekho ludubo siyilolu vele esiphakathi kwalo lokuyafanana nje lokuthi nje ugqokise umuntu isaka umbophe efesafokhetha yikokwenzakala la
yisakamuzi esihlala emzilikazi ward etsholojo umnumzana Alex Mlotshwa uwatshelwa ngumuzi uthi bazama ukuziphilisa loba bebhekane lohlupho lokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lokwakha izindlu ezintsha
hayi asilahlupho olunjani uhlupho esilalo kuphela yilolon lolu olwasivelelayo ukuthelwa ngumuzi ludubo olwezincwadi zabantwana amasetifiketi izincwadi zonke ezaphelele ezindlini nezakhiwe lokuthi siyakhe izakhiwo yindawo kade ngethi ngawuthiwa siyaxhaswa khona sithela ukuthi sixhaswe khona hhayi okokuthenga siyathenga njengokuba vele siyathenga kuphela izinto ziyakhwela ziyehle siyathenga ma siyabe kukhona siyabe sikudobhile siyathenga kuyo emva kwesikhathi futhi sithole sithenge
kukhangelelwe ukuba idola leZimbabwe liza kuwa ngamandla ngokuya kwesikhathi ngenxa yokuxokozela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho oluza kwenziwa lonyaka Abacha abalama business atshiyeneyo bathi ama-business abo alakho ukubhidlika ngenxa yedola leZimbabwe eliwa isisindo suku zonke. Kubika uTobias Mdzingwa.
Umunye wabatsha abakhulume lomsakazo weStudio 7 uWinnie Moyo uthi ziyanda indubo zabo ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe.
Ibhizimusi lami liyaxeka ngenxa kwe-environment yethu esiyiyo. Kodwa mina ngilendlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo. Ngisebenzisa imali esiyibiza yona ukuthi yi-forex. I-forex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode istaff sami kumbe ngithengise lama-customer ami ngoba kusho ukuthi lamalanga ngiyabe ngitshintsha ama-price.
Omunye njalo osakhulayo uNdumiso Sibanda uthi bafisa ukuthi eleZimbabwe lisebenzise imali yakwele Melika.
Kuqakathekile ukuthi abantu abatsha amabhizinesi asakhulayo asebenzise imali engingathi ngesilungu estate ukuze babone ukukhula kwebhizinisi labo ngoba kungasetshenziswa izinto la. Inkinga ekhona ukuthi i-rate yehla yenyuke imihla namalanga, so suka kube nzima ukuthi noma kubonakale i-profit or kubonakale inqubo yebhizinisi. So kusetshenziswa kwe-US dollar mbongani kungabangcono because kugarantiya i-stability.
Inkokheli yabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party uMudenda Chilumbo uthi ibandla elibusayele ZANU-PF yilo elibisela muva abasakhulayo abakumabhizimusi.
I-economy yeZimbabwe i-economy elizwa imanga kuhle. Yabulawa yiZANU-PF, akula business ehamba kuhle. Wonke abantu they are hustling. Even the formal sector is hustling. Akusela informal sector because the formal sector is now the informal. So tina esingakwenza khona apha ikwenza i-political action abantu abaphuma embusweni ngokuphangisa.
U-Eric Gono okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change ulombono ofanayo.
Kuyazivenzela sobala ukuthi uyehluleka ukhulumende and abantwana beZimbabwe sebedubeke kakhulu ngenxa yabantu abazinika imisebenzi abangayigwalisiyo. Kulusizi kakhulu ukuthi basebenza ngokuzikhandla abasakhulayo kodwa imisebenzi yabo ibisele emuva ngamasela.
Kodwa u-Addington Mpofu unobhala obona ngokukhithwa kwemibiko kuhlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo uyawalandula amazwi kaGono loChilumbo.
Akusinto entsha. Every time nxa siya kuma-elections the Americans or ama-Westerns they always do that. Siyabona bezama ukusabhothatha izinto zethu beqalisa nge-currency bebuye entweni zamagesi bebuye nge-social media bekhiphe besebenzise i-news zaphandle kwelizwe ukukhuluma into zabo ezingamanga. But ngithanda ukuthi these are just temporary economic hiccups okuzalungiswa yi-government elidwa ngobaba uMnangagwa.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho okunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ilizwe lifuna abakhokheli abazingcono ngezomnotho ovulekileyo i-free market ngesilungu.
Ukugxegaxega womthombo weZimbabwe ngempela kuphazamisa osobhizinisi kukakhulu abontanga ngoba yasilelwa izimali zangaphandle njalo abanandlela zokuzuza izikweleti emabhenki. Ngakho-ke kusobala ukuthi badinge eminye imithombo yemali ngaphandle kwelizwe njalo nxa bethenga izimpahla kabenze ilima lokuhlanganisa izikhwama ukuze izinto zabo zingaduli. Ukubhidlika komnotho sokufuna uhulumende omutsha kodwa kungazuzwa nje abantu abazingcono ngezomnotho ovulekileyo esithi ngekhona ngesikhiwa i-free market, hatshi kungalungiseka.
Liwa isisindo ngamandla idola leZimbabwe ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe lizama ngamandla wonke okuhlela indlela yokusetshenziswa okusemthethweni kwemali yakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mdzingwa.
Siqhubeka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singaphuma enkundleni likhumbule i-Live Talk. Siqhubeka ngodaba lwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa ukuncintisa ukhetho oluzayo. Yimi-ke lapha uMthembu Sithoba uKeith Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakuri yeZimbabwe.